Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 kuMabasa 2022 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
iZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uZulu ngempumelelo yomhloliso yegwalo lweAdvanced Level lweZimse kaMpalakazi 2021. Abakhokheli bezindawo zokulobela bangeza bazothatha impumela yemhloliso le kuma regional offices ngolwesithathu 6 Mabasa 2022.
Uhlangothi olubona ngemihloliso olweZimbabwe School Examination Council lwethule impumela yemihloliso yanyakenye e-A-Level namhlanje eveza ukuba abantwana benze kuhle kulalokho okuvame ukwenzakala eminyakeni edluleyo.
Bekunzima besifasta kodwa bekunzima ukuthi sihlangane ngomthandazo yethu esiyenzayo normally i-special Tarawele level ngoba uTarawele prayers laphana sesiyenza ntambama and ngema conditions lana e-COVID kwakunzima ukuthi si-attend. Umnyaka lo ngeRamadan ekhona ayi kuyasijabulisa njalo sikwenza sihlanyene sijamathi yethu yonke ama-Muslims ngesikhathi sonalezi.
Amakholwa esi-Muslim aseZimbabwe amanyana lamanye emhlabeni jikelele ngumkhuba wabo womnyaka wokuzincitsha ukudla ithandaza okwenyanga yonke oweRamadan.
Yonke lemzamo e-Reserve Bank ayisozisebenze ngokuba okonakele khona kuphezulu umnotho wonke welizwe awuhambi ngendlela efaneleyo. Yiwo wenza ukuthi imali yeZimbabwe ibe buthakathaka. Yebo kambe kulomthelela ovela kwelase-Russia, Ukraine empini yakhona, kodwa lokho kulutshwane kakhulu okuningi vele kwani ngunaphakade naphakade. Kusuka ngo-1980 ukuthi umnotho waleli lizwe uphethwe kabi, ipolitiki kayimanga kahle, yikho umnotho ungamanga kahle, yikho kumele kulungiswe.
Ibhanga elikhulu lelizwe LRBZ lisolwa ngokukhuphula umthelo wezikwelede emabhanga emizameni yokwenqabela ukugugudeka kwesisindo semali yelizwe i-inflation. Zonke lezi ndaba lezinye lizizwa kuwona lo umsakazo. Uhlangothi olubona ngemihloliso olweZimbabwe School Examination Council lwethule impumela yemihloliso yanyakenye e-A-Level namhlanje eveza ukuba abantwana benze kuhle kulalokho okuvame ukwenzakala eminyakeni edluleyo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuveze ngabezimsek embikweni abawuphe intatheli izindaba namhlanje lapho abagcizelele ukuba inani labantwana abenze kuhle lonyaka likhuphukile nxa kuqathaniswa neminyakeni esanda kwedlula. Abafundi abaphathe ama-subjects amabili bazinkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 48,234 okuyisilinganiso sokungamashumi edlula athoba mnembili ekhulwini 84.67%. Isikhulumeni sezimsek unkosikazi Nick Dlamini uthi ababalisi bayenelisa ukuyathatha impumela yabantwana kusasa ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe.
IZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uZulu ngempumelelo yomhloliso yegwalo lweAdvanced Level lweZimse kaMpalakazi 2021. Abakhokheli bezindawo zokulobela bangeza bazothatha impumela yemhloliso le kuma regional offices ngolwesithathu 6 Mabasa 2022.
Uqhubeke esithi labo abenelisa ukuthola impumela ebulenjini be-intanethi bayenelisa ukwenza njalo kuqala namhlanje.
Ababhali kanye labazali bayanelisa ukubona impumela besebenzisa omakhalemkhukhwini lama-computers lamhla ngolwesibili 5 Mabasa 2022 ngesikhathi sika 6 p.m. ntambama. IZimsek ithanda ukubonga usekelo oya luphiwa ngabe Ministry of Primary and Secondary Education kanye lozulu wonke jikelele ngesikhathi sokulotshwa kwemhloliso le.
Omunye umzali umnumzana Peter Banda uthi uyathokoza ngempumela ye-elevesithi abantwana sebezenelisa ukuyalungiselela ukuya emakolishini.
Impumela le ye-A-Level ukuphuma kwayo ngalesi sikhathi kuyangijabulisa. Siyakhangela ukuthi angithi uyabona ukuthi kade sisuka kumbimbitho kade sisukumabasa. Kuphose kube yizona izikhathi impumelelo elevu eyiphuma ngayo eminyakeni kungakabi lobhubhane lo COVID okuthi ukuthi indlela abantu abethu abazafunda ngayo besiye ema university siyabuyela esimeni sisijwayele sona lesiyana vele sisaziyo engingathi ikhalenda yezikolo isingabuyela esimeni sisijwayele
kodwa umunye umzali umnumzana Phineas Thole uthi uyamanga lokho abantwana benelisenjani ukuphumelela ngemva ukuphazamisa iCOVID-19
impumela le mina ngiyayisola kakhulu ngoba hayi abantwana siyazi sonke ukuthi bebengafundi njalo ukuthi izimseki besikhanya esisitshela ukuthi imfundo iyaphezulu lokho hayi lokho lami ngiyakuyala lokho ngingazi kumbe ukuthi abantwana labo sebecabanga kodwa hayi ukuthi space lokho esibona ama improvements ngesikhathi lesinyi hayi and then okunye ukuthi izimseki yona bofuze vele ihlexolise ngokuphuza ekwenzileyo ngoba sokuphambanise impilo zabantwana abaningi
izinsek iphinde yathi kube labantwana abaningi abalobe imhloliso abangamankazana kuthi abalobe imhloliso bengayi esikolo inani labo likhuphukile ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Amakholwa esiMuslim aseZimbabwe amanyane lamanye emhlabeni jikelele kumkhuba wabo omnyaka wokuzincitsha ukudla ethandaza okwenyanga yonke oyiRamadan. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbesiMuslim bathi bayayijabulela iRamadan yalonyaka ngoba eza kwenelisa ukubuthana ngemva kokuyekethiswa kweziqondiso zokumelana leCOVID-19 emhlabeni jikelele ezabekwayo ekuqhamukeni kwalolu bhubhane ngomnyaka ka-2020. Omunye walabo abajabulela iRamadan yalonyaka ngumnumzana Musa Lajabu wakoBulawayo othi lonyaka bazokwanelisa ukuphatheka kumithandazo yonke okumele bayenze yangelanga.
Eminyakeni edlulile bekunzima besifasta kodwa bekunzima ukuthi sihlangane ngomthandazo yethu esiyenzayo normally. Special Taraweeh level ngoba ku Taraweeh prayers laphana selisiyenza ntambama and ngema conditions lana e COVID kwakunzima ukuthi siattend so besiphongu kwenza singama 1-1 ezindlini umnyaka lo nge Ramadan ekhona ayi uyasijabulisa njalo sikwenza sibhlangene sijamathi yethu yonke ama Muslims ngesikhathi sonalezi
ulandisa njalo ngokuqhatheka kwalenyanga ye Ramadan empilweni yakhe njengomuntu olandela ukholo lwesi-Islam.
You never know ukuthi in next one you will be there or you won't be there. So uma ikhona siyazama ngendlela zonke ukuthi ube lawe ngomunye ofastileyo uhambelana labanye bakho. Ngathi siyahlangana ngejamati entambama le program esenza ku Taraweeh. Hayi kuba mnandi ngayo khona lonke ligwanile. Njalo lama prayers emini ngesikhathi zonke sikwenza kuyinto emnandi.
Kwasekelwa ngumnumzana Jafali Milanzi waseHarare laye olikholwa lweIslam.
IRamadan yalonyaka kulabo abalandela ukholo lwesiMuslim liqathe kakhulu ngoba behlangana ngemva kweminyaka ethize bengavunyelwa ukuthi babuthane abantu kusenziwa ngumkhuhlane lo weCOVID. Yikho sibafihlisela okuhle kakhulu bonke abalandela ukholo lwesiMuslim kuRamadan yabo sibafihlisela bayiphuthe.
Unkosikazi Sibonisiwe Malunga wakoBulawayo yena uthi ufisela okuhle kubo bonke abaphatheka kulokhu kuzincitsha kungabo kholo lwesiIslam.
Njengoba i-government isiyenze kwaba ngcono ukuthi abantu babuthane. So ngalesi sikhathi kulama celebrations amaningi ama awe Easter and then sila ama Muslim a celebrate iRamadan. Ngibafisela konke okuhle ukuhambo lwabo nxa bezahamba uhambo oluhle eluvikelekileyo. Konke nje kube kuhle ngoba bese kulesikhathi since 2020 bebengahambi kuma celebrations ona lawa ngenxa yani yomkhuhlane lobumemethekile.
Okhokhela inhlanganiso ye Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe uSheikh Ismail Duwa ulandisa kabanzi ngokuqhatheka kokuqhuba loluhlelo bekhululekile njalo besanelisa ukuyakhonza e mosque kanye lokumele kwenziwe likholwa linye ngalinye ngale nyanga yokuzincitsha lokuthandaza.
It is very compulsory to every Muslim to fast whether you want or not, except for the children who are under age and those who are sick who can't live without taking medication. But if they've got money, meaning that they have to feed the poor. This is the blessed month which all the Muslims in the world fast. It's also the month of giving, special supporting the orphans, supporting the elderly and underprivileged Muslims.
Wonke okholwa ukuthi Islam kumele azincitshe. Ufuna ungafuni ngaphandle kwabantwana abaleminyaka ephansi kakhulu, kanye labagulayo abangenelisi ukuphila ngaphandle kwemithi yabo. Kodwa mabe le mali laba bantu kumele batholise abayanga ukudla. Le nyanga ebusekileyo lapho ama-Muslims umhlaba wonke abazincisa khona njalo uyinyanga yokupha abayanga kakhulu ukutholisa usekelo kuntandane asebeluphele labo bonke abaswelayo.
Lanxa yeleZimbabwe lingelinye lamazwe alesilinganiso esikhulu sabantu abamakholwa esiKristu, liyavumela ukuba khona kwenkolo ezijiyeneyo ogoqela olwesi-Islam, njalo lokhu kumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe i-Constitution. Ngimele Studio 7 iseHarare, ngingu-Mavis Gama.
ELeSouth Africa selesule umthetho owawufakelwe ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus lokulwisana layo. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Esethula inkulumo yakhe kusizwe sonke izolo, uMongameli Ramaphosa uthe uhulumende usecabanga ukwesula umthetho we-National State of Disaster ngemva kokubona ukuthi sekwehle kakhulu ukuhlasela kwe-coronavirus. Lo mthetho ubusipha uhulumende amandla kwethula imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 engazange abuze uZulu ukuthi leyo migoqo uyayimukela kumbe hatshi.
Importantly, by ending the national state of disaster, we are each taking.
Lokhu akutsho ukuthi i-corona isiphelile kuzafuze umuntu wonke azivikele.
Our greatest responsibility is to make sure that we are vaccinated against COVID-19.
UMongameli Ramaphosa uthe inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-coronavirus ngosuku selehleli suka kwabedlula amakhulu amane 420 ngomnyaka opheleleyo, laya kwabalitshumi lambili 12 ngokwesibalo sayizolo. Baphansi kwezinkulungwane ezimbili 1805 abavalelwe esibhedlela ngalo umkhuhlane, kanti ke baphansi kwamakhulu amabili 175 abagula kakhulu phakathi kwaleli nani. Ukukhitshwa kwale mithetho kutsho ukuthi akusadingeki ukugqoka ama-mask xa umuntu ephandle kwesakhiwo. Akusadingeki futhi ukusanitayiza loba ukuhlolwa ukutshisa komzimba xa ungena ezakhiweni. Abaya embuthanweni olabantu abedlula abazinkulungwane 1,000 phakathi kwesakhiwo labazinkulungwane ezimbili 2,000 phandle kwesakhiwo, akusadingeki ubufakazi bokuthi balayo yini i-coronavirus kumbe hatshi. Abaya embuthanweni edlula leli nani yibo kuphela abadinga ubufakazi bokuthi abaguli kumbe ukuthi bahlatshiwe ijekiseni yokwenqabela i-coronavirus. Kodwa kukhona ukumbalwa okusalayo. Ongena esakhiweni kusadingeka ukuthi ayigqoke imask. Abethekelela eleSouth Africa kuzafuze baveze ubufakazi bokuthi bahlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus. Abangahlatshwanga kuzafuze baveze ubufakazi bokuthi bahloliwe emalangeni amathathu edluleyo batholakala bengelalo umkhuhlane. Nxa ungelakho lokhu kokubili ufika uhlolwe emngceleni. Ukwethulwa kwalo mthetho sekumukelwe kakhulu zingcitshi zezempilakahle. Umsekelo umkhokheli we-University of KwaZulu-Natal obona ngezocwaningo uSikhuca Mfundo Musa Mshabela uthi inengi lale migoqo ibivele ingasadingeki.
The fact that even the president included the option to do an antigen test at the airport.
Uyonale imigoqo eseleyo yanele ukuvikela umphakathi.
As long as they do not import new variants into the country and they can be tested at the airport. It really opens up opportunities.
Osomabhizimusi labo sebemukele linguquko besithi abasezokuhlalela evalweni lokuthi sekungathiwa bavale loba yisiphi isikhathi njengalokho bekusenzeka phansi kwalomthetho. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa lazo sezemukele ngenjabulo ukwesulwa kwalomthetho. Isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Ndou uthi bemukela ngezandla zombili inyathelo likaRamaphosa leli loba nje bengazwisisi ukuthi yindaba kusaleminye imigoqo eseleyo.
Besifisa ukulift konke njengomphakathi ngoba kuyasihlukumeza kakhulu lokhu. Sibuyele kunomali impilo ade siyiphila before iCovid.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Ray Khuzwayo uthi kuzaba kuhle ukuphila bekhululekile njengakudala.
Sikhathele ngamamaski, sikhathele ngamasanitizer, sikhathele ukulawulwa ngathi sizingani, manje sesiqhubeka ngempilo zethu.
Umnumzana Nicholas Thole laye uyemukela kodwa uthi kuningi okungasoke kubuyele esimeni sakudala.
Ngibona ngani izinto zisoke zisafana ngokuthi beyinjani impilo before 2020. Companies did shut down. There's high unemployment rate. I-economy nayo iyantengantenga. The SMEs which shut down before 2020 ezinye zakhona angizibona ukuthi zisazovuleka.
Umnumzana Ramaphosa uthi kungakapheli linyanga kuza kwethula amanyathelo asezalandelwa kwenqabela umkhuhlane we-corona kusetshenziswa umthetho wezempilakahle kazwelo. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Isi ebona ngamalungelo oluntu kumanyane wamazwe omhlaba o-United Nations High Commissioner for Human Rights saqoqa ubufakazi obuveza ukuthi ibutho le-Russia lidale amacala empi ama-war crimes edolobheni lebuhla e-Ukraine. Lokhu kwenzakala ele-Russia libikwa selibulele abantu makhaza ngesihluku e-Ukraine kumpi esaqhubeka lalelo lizwe. Njalo elemelika lisithi ilizwe lelo likhutshwe kumanyano we-United Nations Human Rights Council njalo lijeziswe ngamacala la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Max Mgandla owaqeqeshwa ngele Russia kwezempi ekuviyo lezi pra.
So that's where the president is in Russia, even in the war. Our Ukraine, Lana Kumino and Afana, our Ukraine, Lana, Ayo, Afana, and Abanaban, Ababan, Lamar, you are not going to be able to complain with Lamar. I'm not Russian, I'm not Russian.
Njengomuntu othi waqeqeshwa eRussia wababona bengabantu abalandela imithetho yempi yini esingathi bale discipline.
Hayi, ngicanga ukuthi impi lafana iRussia ilandela okuthi ungakusentini kuyo. Ukwazi abakwenzayo bahlonipha njalo abantu abangela sikhathi. IRussia ilwa nesitha esilisa iRussia. Obone ngalo sesithena ngamashishini ngabantu nje bangaphathanga isikhathi kodwa ngokwenza amaphambi nje ukuthi na sobala lutana ukuthi fana ngokwenza amashishini sehamba-hamba nalapho kulenti khona kuthi nje kungokandi kuyatshengisa nje lutana ukuthi fana ngamabhizinisi ngamashishini stawu.
Singathi lona ibutho le-Russia liqinile yini?
I-Russia iqine sana. Iqinile sibini nokunye kunepropaganda phakathi. Okunye ukuthi vele kunenatho phakathi naphana ngathi Ukraine wakuthi Ukraine umbutho nalo wathena ngathi basebenzisasiphi ikhadi abantu be-Ukraine. I-Ukraine ngiyathena ukungakana in terms of the size of that country and the population of the
lo ngumnumzana Max Mgandla owaqeqeshwa ngele Russia kwezempi ekuviyo lezi pram. Ngo-9 live talk namhlanje kuhlelo The Connection sikhangela ukuphatheka kwabasakhulayo kuhlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota ole voter registration. Ingcwethi kwezenotho zithi inyathelo elithethwe libhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe elokukhuphula umthelo ozalwa izikwelede emabhanga kwimizamo yokwenqabela ukugugudeka isisindo semali yelizwe inflation kalincedi kangako. Lokhu kungemva kokuba isisindo semali yeZimbabwe sesikumadola angamakhulu amathathu kudola linye leMelika. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugceleyo.
Umbiko okhitshwe libhanga elikhulu eleZimbabwe uveza ukuba isilinganiso sokuqansa kwempahla sehlile inyanga kaMbimbitho saya kusithupha ekhulwini i-6.31% sisuka kusikhombisa i-6.99% kunyanga kaNhlolanja. Impi ephakathi kweRussia leUkraine ibikwa isidale ukuba intengo yempahla iqanse njalo kungabi lokuhlaliseka kusisindo semali yeZimbabwe xa iqathaniswa leyamanye amazwe. UMnumzana Thabo Ndlovu ingcwethi kwezomnotho uchasisa kabanzi ngeziqondiso ze-RBZ lezi.
Okokuqala, ama-interest rates lawa asekhwelile from 60% to 80% means ukuthi i-cost of borrowing in RTGS go up, kutho ukuthi khona ama-companies amaningi asoze eboleka izimali. Nxa bengabolekanga imali kutho khona ukuthi kuyabe kungasela more money to spend, and as such kuza reduce demand. Kunga reduce demand, the likelihood is that ama prices asoze ekwele or asoze ekwele kakhulu.
Uqhubekela phambili uNdlovu esithi nxa indlela ezifakwe libhanga elikhulu eleZimbabwe zingasetshenziswa kuhle, imali yakwamanye amazwe izabe isingasafiki emkambo omnyama.
Ama-banks sebevunyelwa ukuthenga i-forex directly from ama-companies. I-auction ayisekho the only buyer. Nakungayenzakala ngendlela e-right kutho ukuthi imali yonke kade i-tradewa ku-black market izaba i-tradewa ku-formal market. Kuthi i-pricing ezaba khona izaba ibiyi-fair price because yabe ingadeterminwa nje ngomuntu osestreetini. Imali leyo will be in the formal system, i-government layo then benefits.
UMnumzana Xolani Dube umhlali wakoBulawayo uthandabuza amanyathelo ebhanga elikhulu eleZimbabwe.
Ama-policies lawa afakayo yi-RBZ eqinisweni asilakho ukuwathemba ngoba ngakhangela every time nxa i-RBZ appear ifaka any statement yokulungisa izinto, izinto zisuke zikhwele kakhulu. Ngakhangela lakhathesi i-rate yabo idlala kubo 140 to 150, ku-black market singu-300, and i-black market leyi yisithenga ngayo izinto emashopu. Wonke amashopu lakahulumende akhona la asebenzisa i-black market rate, so thina kusisebenzele nje, kabayenze bona bodwa bekhodlisi.
UMnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association omunye wabasola iziqondiso ezifakwe libhanga elikhulu eleZimbabwe.
Yonke le mzamo e-Reserve Bank ayisozisebenze ngokuba okonakale khona kuphezulu, umnotho wonke welizwe awuhambi ngendlela efaneleyo, yiwo wenza ukuthi imali yeZimbabwe ibe buthakathaka. Yebo kambe kulomthelela ovela kwelase-Russia Ukraine empini yakhona, kodwa lokho kulutshwane kakhulu okuningi vele kwani ngunaphakade naphakade. Kusuka ngo-1980 ukuthi umnotho waleli lizwe uphethwe kabi, ipolitiki kayimanga kahle, yikho umnotho ungamanga kahle, yikho kumele kulungiswe kakhulu lokho.
Ingcwethi wezomnotho sezicebise uhulumende ukuba ehlise intengo yamafutha ezimota ngoba kuyiwo adala ukukhuphuka kwentengo yempahla lendleko yemisebenzi yonke edingakala kunhlala kahle kaZulu. Zengeze ngokuthi isilinganiso sokukhwela kwamafutha ezimota sikhulu kakhulu nxa kuqathaniswa lamanye amazwe, loba nje amazwe wonke ethenga emkambo ofanayo ohlaselwe yimpi yakwele Russia le-Ukraine. Okunye njalo yikuba imali lezi ezithathwa nguhulumende ezemithelo yama-tax akumelanga zibe sekhulwini ngoba lokhu kutsho ukuthi nxa intengo yamafutha ezimota ingaqansa kuzengeza le mali ethathwa nguhulumende, uZulu kube nguye othwaliswa nzima zintengo ezikhuphukayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
kuhlelo lapho esicobongela ukuphathelane labatsha empilweni. Namhla sihlaziya uhlelo lukahulumende olujonge ukusiza abasakhulayo ukubhalisela ukuthola izithupha lula ukuze bafinyelele ekubhaliseleni ukuthola ilungelo lokuvota, i-voter registration. UMike Hove weStudio 7 uxoxele intatheli izindaba isebenza izimele enguye njalo wasungula umsakazo we-community podium, umnumzana Nkosikhona DVT.
Uhlelo lolu bekumele ukuthi ngabe lwayenziwa kudala, Mike, ngoba ngombono wami ingabe uhlelo lolu luyenziwa iminyaka yonke, silaba abantu abatsha abathena 16, 17, 18, iminyaka yonke. So engutsho ukuthi khona uhlelo lolu akumelanga kube luhlelo lokuthi sesithi asoluzelwa abakhona. Ye, i-National Registration, i-Registrar's Office, ikhuluma isithi khona i-COVID-19 iyavalisayo. But now asathathwa ngamaphepha, especially from 2020 into where we are now. But esikutsho ukuthi kungaba kuhle kakhulu ukuthi indaba yama-ID ingabi indaba esegudwini njalo nje. Siyakwazi ukuthi kulelela ama-victims awe ground baya bekhala labo ukuthi asilama-birth, asilama-IDs. Kumele kube yinto yokuthi ngabe siyayisova nje kuye phambili abantu be-documents abo. Njengalokhu uhulumente ake yakwenza kuyetsholotsho ngalo to the Toronto community ukuthi babizwa bonke kwathiwa asikubuzi lutho. Uzozikhathela nxa ungela i-birth certificate, uthathe le-ID nxa usungumuntu omdala, ukuye labantwana bakho laba benze njalo.
Ukungabi lesithupha kwele Zimbabwe kuphambanisa njani impilo yomuntu?
Ama ikuvele yonke into ihamba ngesithupha. Siku lockdown ye-COVID, osithi nxa ubhalela incwadi emsebenzini kumele uyi-accompany lesithupha kuma roadblock. It's so basic ukuthi nxa ufika endaweni kuyathiwa sicela isithupha. Sifuna ukuregister lapha, even ukuthatha i-vaccine kwakufuna leso. So uhlelo lolo lwe-national ID lukade kakhulu, because umuntu omutsha uyabusazama impilo phela, uyabusazama ukuthi ngcono ukumbukuyenza kwe-driving, kumbukuku-aplayela imisebenzi. All those things are required. Ungakwathi u-aplayela umsebenzi suwutholile, ukuthi uvule i-bank account inki, awula national ID, kumba awula birth certificate. So it's a basic requirement everywhere where young people go. Bedinga imisebenzi, besiya ezikolo, kuyafunakala futhi khona lokhu. Ngoba kathesi Mike, nxa ubhala i-ordinary level, kufunakala isithupha. I-government ikususpendile ngokuwe zithupha last year, ngoba sibona ukuthi abantu abantsha abaningi abalazi izithupha zakhona ababhalayo i-ordinary level kumbe le-A level.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi hayi, yena ubona ngani ukuqakathekile ukuthi uZulu athole ama-ID ukuze ayenelise ukubhalisela ukuvota. Ubona ngani lokhu kuzasiza nanxa njengoba sikhangela ukuthi ukhetho luka-2023 selisondela duzane?
Ngombono wami mina ngibona ngani vele uhlelo lwama-national IDs kufanele ukuthi kube lohlelo uhulumeni aluyenza njalo nje. Kungabi lohlelo lokuthi kumbe sesiye emavotini, kungabi lohlelo lokuthi kumbe sesifisise sokufika isikhathi sokuthi kube leyinye into eyenziwayo efuna esikutsho ukuthi khona uhulumente kagijimise kakhulu uhlelo lolu, ngoba iminyaka yonke silohlupho lwama-national identity documents. Sikhuluma kunje kula bantu abaningi abalezi ndaba zama-national identity documents, and lakathesi noma iblisi sikhona kulabanye ababiselwe emuva kuthiwa hamba ukuyalalela iphepha o hamba ukuyale affidavit lethile hamba ukuya lalokhwana. Thina sikujoke ukuthi asizameni ukuthi abantu singama-national identity documents ethu singayafaka okweze kubangazwe phakathi, sinike umuntu i-right yakhe yokuthi abe lesithupha. Kodwa lokhu esezathi selesithupha sezaqala okunye lokhu okubhalisa ukuvota lokukwanisa ukuvota, kodwa kungabi yinto esithi uhulumende uyayi-prioritize ngenxa yokuthi sokusiya emavotini. Hhayi, lokho akulunganga kakhulu, ngoba kuya-affecta ikakhulu abantu abatsha ukuthi bengasayi-progress besiya phambili ngempilo ngenxa yokuthi babemelela inhlelo lezi nxa zibuya after once in 5 months. Kuba nzima kakhulu Mike, akuzange kube le blitz very very long time, in many years. So esikucabangayo ukuthi khona nxa ingabi blitz yona eyayenzwa iminyaka yonke abantu bethole izithupha, akusoze kube le pressure yona le esiyibonayo kathesi abantu abatsha ama-queue amaningi kakhulu, wonke umuntu ufuna isithupha.
Lowo ngumnumzana Nkosikhona DVT, imuzwe exoxa loMike Hove weStudio 7 ecingweni ekwabulawayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Lilani.